Ntunga ngise ngihlale endaweni emqoka ngaleli bill indaba yama running mates le ndaba yama judges ngichasiseke kubalaleli ukuthi sina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini beZimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe-Copac hatshi njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokhu esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyiconstitution yomlamulankunzi hatshi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe iyakhitshwa ngulandela layena le yamajaji yokuthi umuntu nxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila labazukulu ngekhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli yiyo iposition yebandla le-MDCT iqakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le-lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge-youth quota le-women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa i-close leyo
lanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa le bill abebandlaleni kudalela phansi isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalele senethi ungatshela abalalelo ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ephalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalele ephalamende yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana beZimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho esibona khona ukuthi kuyabisela ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ephalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxa futhi kusasa kuzaphikisana ngakho kusasa sibone ukuthi impumela iyasifikisa ngapho kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxwa okwakusasa hatshi amboni sivumelana lokuvotela leli bhili kubana siqhubekele phambili.